Umbuzo esiyasixoxa labanye lapha ngokuya kwesikhathi. Ngoba lapha khonapha sise-America, sekusekhaya ngenye indlela. Ngoba kuthiwa anti isiNdebele sithakula muzwa ngalathuna. So kunjalo, mina sengize lapha 19 years, sesingcwaba abantu lapha phose. Emangcwabeni phose amaningi lapha e-Indiana. So siyakwazi laphana kulobani, laphana kulobani, laphana kulobani, nxa udriver nje sidlule. Abantu laba ababesithi sizabuyela ekhaya, kodwa 15-20 years. 25 years later, sesithola ukuthi sisekhaya, sesinabantwana, abantwana sokutshintshile. Kodwa ukufisa abantu bayafisa sibe. Kufisa siyafisa ukuthi ngalo kuyalunga sibuyele ekhaya. And ikhaya langikhona njengoba lingalungi, kungala mali, uzathi uhambele $10 yakho, ufice kuthiwa silithepha. Andiyabo, angeke uhlale endaweni enjalo, akula magetsi, akula sibhedlela, akulani, akula fuel. Uhulumende lanxa abalimayo uyakwanisa ukuthi akuthathele umumo. EZimbabwe phela sesinjengama communist countries abanjengabo North Korea labo China. Yikho ububi osobukhona ukuthi vele sokunguntando kayiphikiswa yina enye indlela vele engazake ibona kahle. Akwakathesi sihlezi sibili.
Qathanisa le mpilo yalapha, singathi kambe lokho esikhatshana okunganani ekhaya. Ungacabanga nje ukuthi lapha kungacitshwa amagesi nsuku zonke. Ayilayithwa ebusuku abantu sebelili, ezimpompini kungaphuma amanzi.
Ya, yazi ukuthi ngale abantu abasembusweni, njengoba uthi lethu siqathanisa la. Abantu labana kabalazwelo, kabalabo ntu, kabala. Yonke into nje kabazinuke makhwapha. Kuyethusa nxa usithi thina lapha sisemzini, kodwa sesikubona kungcono kakhulu. Ngoba ungasuka kathi esethiwe ekhaya, zonke zona lezi zinto lama-prizes lani, ngemva kweviki uyabo sugijima usubuya nga. Suvele ususithi usubona kungcono ngapha ngoba uzathola isinkwa. Isinkwa se-75 cents ulalo ndlela.
Kambe uthi singathi kwenziwa yikhonokho ukuthi vele eZimbabwe ngelinye lamazwe asathuthukayo ngakho alinothanga.
Nganga ngathi ngikhuluma labanye ngathi iZimbabwe kudala ngabo-1980 sasingelinye lamazwe athuthukayo. Kanti sesibuyele phansi, sesingaphansi kwenye kwesinye isilinganiso esingaphansi kwamazwe athuthukayo. Andiyabo. So ayisithi ukuthi singezelizwe elithuthukayo ukuthi sikhona sizathuthuka. Silakho konke eZimbabwe kufanele ukuthi ngabe kukhona. Abantu ngabe bangaphila ngakho ukudla, akula konke. IZimbabwe lilizwe elincane, kodwa ngokuthi akula management eqondileyo yelizwe, imnotho welizwe usebenzela kulabo laba abakhulu abalezi sezinkulu abalama positions. Lilizwe elile promise enkulu. So ungakhangela ngo-1980, ukhangela amazwe anjengabo kuthiwa Singapore, you know, even khona le lokhu zeno-Rwanda, in a short period of time sebethuthuke baphezulu, sebekwenye indlela. Ngiyabo, amazwe vele asasiphambi kwawo. So kusweleka nje ubuntu, singabuyela ebuntwini kungaba ngcono.